eNdebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Mfufu 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elubhekise kwele Dubai.
Ububotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu, kodwa kangabotshwa yedwa, ngabotshwe labo bonke abayizigebengu, bonke abathatha igolide.
Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcinisihlalo wesigaba sakoBulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mtsheyiwa.
Abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo.
Kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni izolo, abathathu bengabakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu iZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elilesindo samakilograms ayisithupha elichatshangelwa ukuthi lingabiza imali engange $366,000. Igqwetha likaMnumzana Nelson Jamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, uMnumzana Thabani Mpofu, uthi uRushwaya uthandana lomqondisi wabachuchisi uMnumzana Kumbirai Hotsi. Imbiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ithi uRushwaya ubehamba lesiphathamandla sehofisi kamongameli Mnangagwa aze abotshwe. Amapolisa abophe uRushwaya emini izolo ngesikhathi ezama ukugada indizamtshina eRobert Gabriel Mugabe Airport eHarare esiya eDubai, lapho anakanelwa ukuthi obesiyathengisa khona leli golide. uRushwaya ubikwa ubefihle leli golide esikhwameni. UZulu uthi kubotshwa kwakhe kuveza sobala ukuthi inotho yelizwe ihuquluzwa ngabantu abasezikhundleni eziphezulu. Unkosazana Rushwaya wake waba umkhokheli wenhlanganiso yezenguqu izifa, lapho asuka khona esetheswa icala lokungethembeki. Uhulumende uhleze ekhala ukuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi zamadola eMelika ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma elizweni lamatshe aligugu besiyathengisa kwamanye amazwe ngaphandle komthetho njalo bengabhadalanga imithelo. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe uveze ngenyanga edluleyo ukuthi ngesizathu lesi ilizwe lilahlekelwa imali engangekhulu lezigidi i-$100 million ngenyanga. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Ububotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu, kodwa kangabotshwa yedwa, ngabotshwe labo bonke abayizigebengu, bonke abathatha igolide lawo wonke amatshe aligugu bewakhiphela ngaphandle bezinothisa bona bodwa. Kuyibufakazi futhi obusegcekeni ukuthi abantu abenza ubugebengu baphezulu khonale ngabantu abalezihlalo ezinkulu. Ungakhohlwa ukuthi njengoba ekuZimbabwe Miners Federation ungumuntu okhangelela ukuthi eluse igolide, kanti bathethe intanga bayifaka legundwane, kuyabonisa ukuthi uvele uphila ngakho khonalokho kudale seba, kudale sebe labantu beZimbabwe, kudale bulala ilizwe leZimbabwe. Kodwa-ke kumele kwazakala ukuthi asiye yedwa, baningi abenza njengaye. Kumele kuvalwe ngci yonke indawo, abe yisibonelo sabantu abayizigebengu njengaye, abadla lapho abangafanelanga badle khona.
Uhulumende Ncube uhleze ekhala ngokuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngokungekho emthethweni besiyawathengisa phandle. Singathi lokhu ukufakaza lokho yini?
kuyibufakazi bakhona lokho ngempela kodwa njalo sizakhumbula ukuthi kayishiye yedwa uthethe i6kg ebantwini abezwa nje ukuthi i6kg yegolide bangacabanga ukuthi into encane kakhulu kanti nxa ukhuluma nge32g i-ounce iyabidlula i$1,000 ngakho ke khumbula ukuthi 6kg iletha imali engakanani bangaka abaphuma lazo lezo zimali lelo golide lawo madiamond nakho konke okunye okuligugu baningi kakhulu lokho esikubone esikuzwa ukuthi ukwenzile kuncane kakhulu nxa ukuqathanisa labanye abaphuma labo 50kg yabo 100kg yabo 1000kg kusiya khonale kuyibufakazi ngempela bokuthi kunjalo kanti aso uhulumende weZimbabwe kuphela okukhulumayo kukhuluma lenhlanganiso ezizimeleyo ezisitsho ukuthi abantu baye baphezulu ngale bethatha amatshali igugu afanele anothise abantu beZimbabwe bazinothise bona besidla bodwa
abasekela ibandla lezanu-PF ikakhulu bathi ukubotshwa kukaRushwaya kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende kudaba lokulwisana le nkohlakalo ungathini ngalokho
hayi lokho kakuvezi lutho kuyinto encane kakhulu ngokuba kalamandla epolitiki abantu okumele kuvezwe ngibo yilabo abalamandla epolitiki abayibabona kakhulu kudala kusenziwa inkohlakalo phakathi kwelizwe iyekelwa ngakho kuhle ukuthi aboshwe umuntu owenza ukugebengu obunjengobakhe kodwa kusekuncane kakhulu nxa kuboshwe umuntu oyedwa phakathi kwabantu abangama-1000 abebela abantu abayizinkulungwane abadla lapho abangafanelanga badle khona singeke size sitshaya izandla sikhwele phezu kwezindlu sithokoze sililizele sitshaya amakhwelo hhayi kakusebenzi kanjalo kakubotshwa abantu ilizwe liyaphela bayabonakala bayazakala abantu abayizigebengu ezinkulu ababulela ilizwe okulobufakazi yebo ungomunye oyisigebengu obotshiweyo kodwa isibo bufakazi bokuthi uhulumente uzinikele kazinikele ngokwenza okukhulu kulalokhu akwenzileyo lokhu kuncane kakhulu
umnumzana efidlela ncube ucubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni izolo abathathu bakobulawayo ugatsha lwezempilakahle luthi omunye wababhubhileyo ngowemanikaland lo yedwa owemaswingo asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 selokhu kwaqhamuka leli gcikwane elizweni sebezinkulungwane ezimbili lamachumi amane lambili 242
Yebo 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 mthwakazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulesi sikhathi abantu abedlula izinkulungwane eziyishiyagalombili namakhulu amabili namachumi ayisikhombisa 8276 sebebanjwe ngalumkhuhlane elizweni sixoxa njalo labatsha ngodaba lokhe lokudinga umongameli omutsha kwelemelika olwenziwa ngeviki ezayo mhlaka 3 November. Zulukandaba lingakhuthwa luhlelo lwabatsha lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa mgcini isihlalo wesigaba sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mtsheiwa. Ngeviki edluleyo ibandla le-MDC Alliance belilomhlangano wedale le-National Council kade kukhangelelwe ukwethulwa isinqumo ngodaba lolu kodwa isikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swither Njirodza utshele iStudio 7 ukuthi kwakhethwa iqula elivela eHarare elizayo kobulawayo ukuyaxazulula lolu daba.
I-National Council ifake isinqumo esokuthi kube labantu abathathu abahloniphekayo abantu abalezikhundla enhlanganisweni izikhundla eziphezulu ukuthi babuye kobulawayo bezocubungula indaba kaNkosazana Luba Masocha sikhayela ukuthi abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo njengoba okwamanje bengenelisi ukuthi bebekhona kobulawayo isikhangelele ukuthi laba bantu bazathatha ubufakazi obungabe buthola unkosazana masotsha elecala kumbe kube lobufakazi obuzathola njalo unkosazana masotsha ehlambulukile engumuntu omsulwa.
Yena nxa ezivikela unkosazana masotsha uthi kuyini okwenzakalayo?
Hayi, kwakathesi ukuthi umasotsha uthini, thina sikezwa kobulawayo njalo asiselalo ilungelo elokuthi sikucubungile okwamanje ngoba amandla asenikwe i-National Council ngoba phela umamasotsha umuntu oku-National Council. Okwakathesi ibulawayo laye imelele ukuthi izwe ukuthi indaba izahamba kanjani.
Umnumzana Swithan Chirowotwa isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance kobulawayo ubekhuluma ekhonale kobulawayo. Ibandla lezanu PF belilomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi ayekethise izijeziso zenotho ngesikhathi amazwe la lawo ebhekane lendubo zawo. Elemelika liphakathi kokulungiselela ukhetho kumalanga amalutshwana kuthi izwekazi le-Europe liphakathi kokulwisana logubhano lwe-coronavirus olukhanya soluvuke ubhova. Kodwa esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi umkhankaso wabo uphumelele sibili.
Into esingeke sathi siyayifaka i-measurement kodwa yinto yokuthi khona amazwi ethu kazwakale. Ngiyathaba ngoba amazwi ethu asekhitshwa langalabo abangasibo balapha eZimbabwe. Sibonile amazwe amaningi especially awe-SADC, sibonile omongameli bamazwe athize bonke bekhuluma mayelana ngodaba lwama-sanctions kule Zimbabwe, even lamanye amazwe bonke besithi ayi phansi lawo ayalimaza. So khonoko kutshengisela ubana ukukhala kwethu sokuzwakala nangu sokuzwakele ku-SADC, sokuzwakele ku-African Union, sokuzwakelela ku-UN ngonangwayo sibili sokuzwakele. So kutsho ukuthi kuna mbona ngathi ilanga leli lilanga libe lempumela enhle kakhulu ngoba ukukhala kwethu sokuzwakala phose amazwe wonke. So yinto ke ezasincedele leyana obana laba abafaka ama-sanctions America nabo EU babondathi abantu abaningi sebekhala ngokuthi kona akususwe lezi jeziso kwela kithi eZimbabwe khona la lisiyakwanisa ukukhula.
Labo abathi uhulumende kumele aguqule indlela abusa ngayo ukuze izijeziso lezi ama-sanctions asuswe, uthini wena ngapho?
Udaba lama-sanctions abantu kumele balunanzelele ukubana asodaba lokuthi mhlawumbe uhulumende ubusa njani ubeze njani. Lutawa nje lomhlaba kakhulu kakhulu. Kathesi njoba sikhuluma kanje akhona amazwe amaningi sibili abayenza phose sithi okulobayo okudlula lokho thina singabe ukuthi siyenze singabe sikwenza. Zikhona indawo lapho kubulawana khona mgceke, zikhona indawo lapho kuhlukuluzwana khona mgceke, kodwa zonke indawo lezi azikho kuma-sanction. So yinto kumele umuntu wonke nxa ekhangele akukhangele khona kwakubuntu. Ngabe utakuya ama-sanction okuthi hayi kulokulawana kumbe kulokuhlukuluzana kumbe kulani, kulamazwe amaningi kakhulu aphambi kwethu omele ukuthi ngabe nxa kungabe kuyisilinganiso sokufaka ama-sanction ngabe bakuma-sanction. Thina udaba lwethu yidaba lomhlaba, umhlabathi lowo yiwo osidalele konke lokho. And noma singaze sitshintshe uhulumende sifake ubani kusasa senzeni, as long as lokho sibambe umhlabathi sithi ngowethu, ama-sanctions lawa abasuze bawakhiphe.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa adubule abulala uJekeja ongomunye wabazakala ngokuthi ngamashurugwi esigodini ngolwesihlanu kwabotshwa abanye ababili. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi isiphathamandla sogatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezim parks sisindile engozini yokuwa kwendizamtshina ngeviki edluleyo satholakala izolo. Lundoda ongavezwanga igama usinde kulingozi wahlala eguswini okwamalanga amane engela kudla kumbe amanzi. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Linjani basakaza bahle baka Studio 7? Sizama ukuthi sikhulume ngazo neze zomba ngazo ukuthi umnanka kufuna ukuthi eqoqa abantu lapha kobulawayo ukuthi yebe kugala yakhe. Kanti okwenza ukuthi asidelele kangaka kabuhlungu kangaka ukuthi yena nguye wasibulalayo ngegoground ufuna ukuzosisebenzisa ngapha. Madebeleleni ukuthi sikhulume ukuthi kukhitshwa amasanction. Amasanction kawengezwe eZimbabwe, kawengezwe ngoba umthetho kawo awukabi khona. Abantu kathisi bayachayo ababhaxabulwa, abanye abantu bayabulawa, kodwa bona bafuna ukusebenzisa abantu beZimbabwe ukuthi bemacha. Aba abantu balengqondo, abantu beZimbabwe bevele la kugala yena leyo uthi ayenzela kobulawayo bengalugxobi. Bekele into zezani. Bekele umnankagwa kalungise ama-sanctions abamfakela wona ngokuhlupha abanye abantu. Nxa thina sizamncedisa ukuthi ekhiphe ama-sanction lawo ngezindlela sithi yena ubusa kahle, kabusi kahle. Ama-sanction abangeze terms. Amen ukuthi kangaki sihle sife ngoba vele uyasibulala aphambili ngama-sanction eZimbabwe. Asikudingi lokho. Ya uphatha kwabantu, abantu uyababopha bethu bayakhuluma uyababopha. Akufunayo ukuthi balandele wena ubetshaya abantu lapho ethi kule corona. Manje kathi sefuna ukuthi abantu baye kugala yake kasekho umpu ufuna ukuyabafaka i-corona. Seqayisa ukwenza imidlalo kathesi yena ngoba sefuna ukuthi abantu batoyitole ama-sanction. Abantu kabahlale phansi sidiniwe ngezani. Izani ungayiphumi iphume injalo beyifaka ama-sanction. Ama-sanction kaye phambili.
Linjani basakazi baka Studio 7? Into ebuhlungu ngani ukuthi ama audio ethu kale wabali labe livula wona lawa abantu esihlala sibezwa bephinda phinda into eyohani kutshintshe akhuluma okunye, but thina abatsha esiyabe siqalisa ngale sivuli cela lathi ke sivulwa wethu ama audio esizwiwe lathi izikhalazo zethu okusenhlizweni zethu njengokuthokwela. Lo okhulumayo ngumoyo eCountry Park. Into engikhulu engifuna ukuyibeka nje obala ukuthi abantu bakomthakazi bangazithembisa ukuthi uMakhuphe iphatha ayikhokhelayo iphatha yakomthakazi lingamhlanganisi lamaphatha akomthakazi ngoba udibo olumlandela ngemuva kwakhe lonke ngolwempumalanga vele yena usebenza lamaphathi empumalanga. So osebenza kufana lokuthi uthukhaya moyo uphathi emthakazi ungangapha komthakazi, of course ungangapha, but kamelanga thina umele abeZimbabwe. So thina amaphathi ethu siyawazi izaphu umthakazi lamanye wona la vele ngapha komthakazi lawa ngale ngesozwele hhayi asihlangani lawo. UMakhuphe ayiboni le phathi yakhe ilo T phambili okathwangirayo libizo lempumalanga phela ayisiyo phathi yakithi leyo. Ngizama ukuvula abantu bakithi amehlo abatshelwa ukuthi uMakhuphe izamanga ama-parties akomthakazi. Kaso nxa efuna ukuba ngokomthakazi kaphume kuleyani iphathi abo abuye ngapha kwawethu akomthakazi angabe lokhu etshitshi iHarare ningowangapha komthakazi. Uyamuza isikhathi esiningi ekhuluma ngokuthi sise Harare labokhaliphanipugeni siseHarare. Waye bengakhulumi bekobulawayo batshengisa ukuthi bona bangabakomthakazi belwela abantu bakomthakazi. Thina siyawazi ama-parthi ethu uMakhuphe asuye wethu ngowakhonayo. Injani basakazi baka Studio 7 laloba ningasivuli thine zethu inkulumo kodwa sabe sifaka kuphela lizaze lisivule nxa lingayekela ukusivula lakhwa kulanda. Kodwa into engifuna ukuyitsho lapha ikuthi ngifuna ukukhomenta kakhulu entweni le ngizikhuluma izolo ukuthi iStudio 7 lamanye amaphepha yikho kudala ukuthi lizwe leli liyehluleke libe lama-sanction lihlupheke. Njengoba umongameli sale chethi yena uyindlovu loba izinja zikhonkotha yena uqhubeke hamba waye ngathi njengoba loba zikhonkotha aqhubeke senza umbuso wakho siba number 1 kodwa yena uqhubeka ngokukhala ngokuthi okugijimisana lezinje ufuna ukulumana lezinje uyindlovu enjani ebuchibilikele izinje tshona sigijimisana lezinje iyakudlanini umzimba ungakho kathe sabantu balambili uyabubhizi utshona usenza into zokudlana gijimisana qhubeka uhamba ulungisa umkhondomu ubonakala ulungisa umkhondomu uthende lokuhlelana nabantu ngoba la i-ZBC iyasola abantu iyakhuluma kubi ngabantu iyakhuluma kubi ngabanye abantu akula muntu uyayisola
sanibonani kwi-studio 7 mina igama lami Adolf Shaba ngimangaliswa ugovernment yezanu PF uzenza wona ngcwele ngcwele angathi bona bayenza zonke izinto ngendlela bathi kulama march against sanctions ama sanctions abazibizela wona yonke into yabo bayenza ngani angikaze ngikubone igovernment efana naleya ngani igovernment ebuye esihogweni bacabanga ukuthi bona bangcono kunabanye abantu khona kuyizwe isigebe engazokugcina bake beyekele abantu bezimbabwe bezama ukulungisa isilizwe ilizwe liye phambili ngiyamangala labo thokozani khuphe bathi ngangabanye bakhona abazoba yingxenye yematshe nalenga kodwa ya noma bekasebe beyingxenye yabo bevele abanabo abantu ababalandelayo abanayo i-support base akuyafika u-2023 sizobabonisa ukuthi kathi vele singobani thina yithi esivotayo so umnangagwa ule vote yodwa nabanye bakhe bona labo
salibonani babukeli labalandeli Studio 7 nginegama ngo-game over bengingathanda ukudlulisa lwamavi mina ngokubona kwami ngiyabona ukuthi lama sanctions la esiwafakelwe ngamazwi la asentshonalanga aseqalile-ke manje ukusebenza la kofanele esebenze khona ukwezwa sebekhala kanje so basesebenza bayekele kanje nabantu bezanu la badlala ngabantu too much aba-ede futhi more amanye ama-sanctions phezu kwala aseqalile ukubashaya kuraiti kunje thina vele kudala sashaya manje asikho elizweni lakithi is-out endaba into eyenziwa izanu izanu ayiqaleki ilungisa izigwenca zayo yiyekele ukuhlukumeza abantu yekele ukubandlulula especially thina abantu basesindebeleni siyabandlulula so izanu p f ayizame ukuthi ikilungisa izigwenca zayo ithi ma sizilungisile la mavoti ma kuthe kwavotwa kungabi nokurobhana phakathi ngoba yona isebenzisa ukuhlakanipha tshontsha amavoti yenzayo so ama-sanctions la right angathi bengayengezelela futhi amanye phezu kwamanye aseqalile ukusebenza kibo-ke abantu bezanu ngibazoza beqalile sebekhala sokuright
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elizithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Owakhethwa ukuba ngumahluli wedalele Supreme Court unkosikazi Amin Coney Barrett ukhethwe ngokusemthethweni lamhlanje ukuba ngumahluli weSupreme Court. Kukhetho olwenziwe eSenate, amalunga awabandla leRepublic Party abangamachumi amahlanu lambili bonke bavotele ukuthi aphiwe lesi sikhundla, kuthi bonke abebandla lamaDemocrats abangamachumi amane last year ngalombili bavotela ukuthi angaphiwa. Umongameli Donald Trump usematasa-tasa ngamadolobho achiyeneyo edinga usekelo kukhetho oluzayo lanxa ancintisana laye umnumzana Joe Biden izolo ubeziphumulele engakhankasi. UTrump useqinise umkhankaso wakhe esigabeni sePennsylvania esithiwa akula odinga ukukhethwa ukuba ngumongameli welizwe leMelika onqotshwa kulesi sigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Yebo Mr. Gande labalaleli, xa sikhuluma ngozokhetho olweMelika kathesi sikhangele le phakathi kaTrump noBiden lokuthi amanamba aphumayo kathesi akhanya esithi uBiden uyawina. Bese sikhumbula futhi ukuthi ngomnyaka lowana uTrump encintisana loHillary. Amanamba ayetshengisa ukuthi uHillary uyawina kodwa uTrump wagcine sewinile. Singakhohlwa ukuthi kwathi sokuseduzane kokhetho kwaba le inkinga yokuthi uComey owayengumkhokheli we-FBI ngalesani isikhathi waphuma esithi yena sokuzabiselwa ukucungululwa kwendaba yama-email kaHillary. Mona ngani indaba yokuthi uHillary angaphumeleli yaba khona ngaleso sikhathi ukhomise eselethe incwadi leyana yokuthi sebeyacubungula futhi indaba kaHillary yena wayeqale wathi sebeyivalile. Yikho lapho kwaba lenkinga khona isiphangiphangi sokutshintsha izinto. Sagcina sesimangele uTrump esewinile. And uTrump uyakwazi khonoko ngenxa yokuthi singananzeleli ukuthi isikhathi sonke lesilabantu bakhe bebelokhu sithi bamelele i-October surprise. I-October surprise yabo kade i-surprise yokuthi bazakhupha inkinga-nkinga zikaBiden lomntanakhe. Kodwa ukhanya ngani inkinga-nkinga zikaBiden lomntanakhe kazibambi, kazimningi, azimu-affectanga uBiden kangako njengendlela incwadi ukumemezela kuka-FBI sithi yona izacubungula futhi izinto zikaHillary.
Yena uTrump elokhu eqhubeka eqinisa elokuthi i-coronavirus kayisomkhuhlane omele abantu bawesabe. Okukhanya kuyikho osokumenza angaphumeleli kukhetho. Ubona ngani yibo bonke yini abamsekelayo abavumelana lendlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Eloku ehamba emaralini ebuthanisa abantu njalo engagqoki imask kungela social distancing. Singakhohlwa ukuthi lakhona apha eMelika kuyafana nalekhaya ukuthi i-politics ekhaya eZimbabwe sasithi tribal. Eyalapha i-politics ikhangwa ukuthi kulamakhiwa abangeke bamsole uTrump ngoba vele ukubuswa ngomunye umuntu onjengoBiden ofuna ukuhlanganisa imihlobo yonke kabakuthandi. So bona labana abantu abakholwa ukuthi uTrump wenza into elungileyo abayilabana abantu abacabangela ukuthi umuntu omnyama kumbe eminye imihlobo kayila right yokuba se-America. So yibo abantu abaningi kakhulu abamlandelayo. Singakhohlwa ukuthi futhi kulabantu bemakhaya khona lapha e-America abalalela kuphela ama-radio, ama-TV abambela kachana. Abaningi balalela ama-radio esikhris, ama-radio anjengama-radio abo Rush Limbaugh labo bani bani abanye laba ba-broadcaster. So izinto abazizwayo kuphela bezwa izinto ezikhulunywayo zikhulunywa njenge-news ze-Fox News ukuthi uTrump is doing very well, uTrump has done this, uTrump has done that, kungelanto ayenzileyo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle. Lolamhlanje othi sikhangele ebesilazo umkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elibhekise kwele Dubai. Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcini isihlalo wesigaba sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mujeyiwa. Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, yilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.